Ka 30 August inhlanganiso yebhethuli kaZulu odasise silobela siyekhumbula siyekhumbula ilanga International Day for Enforced Disappearances. Okunye kwenhlelo esizenzileyo yoku-unveila iplaque, i-memorial plaque mhla ka-30 August. Ihlale ime okwamalanga amabili kusisa kulamhlanje ivuke isitshontshiwe. Itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi iqiniso livele, itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi ama-victims akhumbule isehlakalo esenzakalayo sombhuqazo.
Lizawenzani ngakho konoko kufuzwayo?
Hayi, ukuripota mina kangisoze ngiripote njengebhethu likaZulu. Abangaripota ngoba ilitshe belingayisilo lebhethu likaZulu, belingelomphakathi. Izakhamizi zesilobela kusezandleni zazo. Uma zibona kufanele ziyetshela amapholisa, zizahamba. Kodwa thina siyabe sikukholwa ukubana ngabe amapholisa ayenza umsebenzi wabo kungayisiyo state ethathayo, belingasoze litshontshwe.